Abantu bakhangelelwe ukuthi babe sebethethe ama e-passport lawa lapho kusiyafika umpalakazi womnyaka ozayo ka-2023. Abantu abaningi kabavumelani laleli nyathelo besithi kuvele kunzima ukuthola zona lezi ezikhona, abanye sebeleminyaka belinde ukuthi incwadi zabo ziphume. Unkosikazi Nomsa Mloyi ngomunye wabasola leli nyathelo.
Uhulumende uyaphambanisa kakhulu ngalokho akwenzayo ngoba kunje kathese abaningi bangaphandle kwelizwe, abanye bayehluleka ukuthi bathathe ama-passport lokubuya khonapha. Kodwa ubuhlungu yikuthi bangazi bathathe awaphumi, ngabe bayahle bame ukuthi bakhiphe amatsha wona lawo than ukukhipha wona lawo amadala ngoba kuyabe sokungani siqilwa sikhangele.
Umnumzana Efort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights, yena ukhala ngendleko ebhekana lozulu kunhlelo ezinje.
Imali entsha yama-passport iveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe ucabanga ukuthi abantu imali bayayi butha nje njengenhlabathi bayayicupha emgwaqweni, ukuthi njengalokhu bona kulula kubo bephezulu ukuthi bayebe imali, bacabanga ukuthi abantu bonke nje imali bayayidobha ilahliwe njengemali emgwaqweni. Abantu bagcwele kugcwele ubuyanga phakathi kwabantu abangazibangelanga bona ubuyanga obubangwe nguhulumende. Imali yama-passport phezulu kakhulu, ayeneliseki, kayidingakali, ibulala abantu kakhulu abavele bethwele nzima phakathi kobuyanga lokwehlulwa yimpilo ngenxa yalokho okubangwe nguhulumende.
Umnumzana Lwazi Ncube ohlala kwele South Africa ngomunye wababhalisela ukuthola i-passport eselesikhathi ingakaphumi.
Silokudana kakhulu ngalokho okuthiwa nguhulumende ngoba abantu abaningi lokhe bathatha kudala ama-passport lokhe belindele. Manje nxa sebeletha enye i-system bona behlulwa ngeyakudala, kuyini okuzalunga?
Unkosikazi Thandeka Mlilo, isakhamuzi seNketa, uthi imbadalo efunwa nguhulumende ukuthola lezi ngwalo kayeneliswa ngabaningi.
Silokudana kakhulu ngalokho okuthiwa nguhulumende ngoba abantu abaningi lokhe bathatha kudala ama-passport lokhe belindele. Manje nxa sebeletha enye i-system bona behlulwa ngeyakudala, kuyini okuzalunga?
Unobhala wogatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yebulenjini eye-Twitter ethi uhulumende useguqula ingwalo zokuhambisa ezama-passport akhona manje, ethi njalo laba abalama-passport la basalelwe iminyaka emibili. Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo lwethule umbiko wokuguqulwa kwama-passport amadala kubuye kula amatsha, bethi lokhu kuzancedisa ukuthi kube lula ukusebenzisa kanye lokuthi kungabi lobugebengu. Umbiko lo uchaze njalo ukuthi uhulumende usebenzisana leGasu Pastor Louis ukuthi kulungiswe incwadi ezintsha, ethi lokhu kungamanyathelo okulandela iziqondiso eziphakathi kwesivumelwano samazwe ese-International Civil Aviation Organization. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.